konke nje okuncedisa abantu bezimbabwe ukuthi ilungelo labo lokuvota lokwazi ukuthi kuvotwa njani libe khona kuqakathekile ukuthi sikubonge khona lokho kuyinto enhle isinqumo secabinet lokuba ngisithi mina i-5,000 lokho iyimali enkulu enxa ukhangela ngobuyanga obukhona elizweni ngokuba singakhangeli kuphela intengo yayo kodwa asikhangeli ukuthi eminyakeni engu-33 ledlulileyo abantu abaningi sebempofu kabasela lutho inhlanganiso ezizimeleyo zona lezi eziningi kazilamali yokuthi zikwazi ukuyikhipha i-5,000 yona leyo kodwa-ke hhayi nxa ilokhu isehla kuyinto enhle ebukekayo yona leyo
ukhona kungani abantu bemele bebhadale incube ukuze bathole lolu luhlu kungani lungatshengiswa abantu kungelambhadalo njengoba kulugwalo lwesizwe nje
ye kulapho engikhona yikho ngisithi mina i-5,000 lokho iyimali eningi kakhulu kumele abantu bakwazi ukuzuza ilungelo labo lokwazi neziphathelene lezokhetho bancedise uhulumende ukuthi kube ne-CNC election elizweni ngokuba oyabe efuna lolo luhlu uyabe esenzela ukuncedisa ukuthi hhayi phela laba kabekho sebafa laba kabakazalwa lo ngubani ukuze sonke sincediseke elizweni kube lokhetho olukhululekileyo ngokunjalo lelo lungelo abantu bamele balizuze bengabhadali asifundeni khona lokho ukuthi i-democracy singayithengisela abantu amalungelo abantu singayithengisela abantu kube yizinto ezizuzakalayo kalula nje ebantwini
esinye sezinqumo ze-cabinet lamhlanje ngesokuthi abalahla izithupha kumele bayezithatha njalo akusoze kube le mbhadalo ukwenzela ukuthi benelise ukubhalisela ukuvota ubona kunceda yini lokho
yebo kuzanceda kakhulu ngokuba abantu abaningi balahlekelwe yizithupha ngandlela thize mhlawumbe ubanjwe inkunzi kumbe sayonethwa lizulu kumbe kube njaninjani nxa kulesane sephepha kuhle kukuthi abantu babelelungelo lokuthi bagijime bayothatha lezo zithupha kumele lokho kuhambisane lalokho esithi yi-mobile registration yokuthathisa izithupha futhi ukuze izimotanyana lezi eziyazi ibhodi zibhalisa abantu ukuthi bavote zibe yizo futhi ezithathisa izithupha kulaba abalahlileyo ukuze kuhambisane kube lula ngokunjalo kodwa kufuzanga kuphelele kuphela okhethweni kumele kudlulele ngalo kokhetho abantu bakwazi ukuzuza izithupha ngendlela ephazisayo bengavinjelwanga kuba nguhulumende omuhle okwazi ukusiza abantu abadlule phakathi kobunzima kona lo kuyinto enhle ukuthi bakubone ukuthi lokhu bayakwenza.